sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nenkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ukuziwa ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapolisa ahambe abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi ingxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalela ephalamende lamuhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tabela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizosizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele-MDC, ele-Coalition of Democrats, lele-People's Democratic Party, amanye nenkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha ezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatheli zindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kwisimo salo sakudala, abantu bebelempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayira Mbwimushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yikuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi seGugurahundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingenje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kulembiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okuningi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ife yasise ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo njengokuthi elizweni kunjeizinto ziyenzakala kule-evidensi kulama-pics but bayabeswala kunjalo layenza njalo. Ukuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe echaya abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke ephendule umbuzo kodwa uphendule wokwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizayinvestigeytha siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigethwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana kathi bazathi bazainvestigeytha nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika-2016 vela zange bedingisise instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla lezanu-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu but ngenxa yokuthi uyakwazi imithetho yephalamente injani ungahamba genesio party yasomqosi abantu babesesaba khonokho yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ephalamende u-Deputy Chief Whip sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhwi kweleBotswana umnumzana Bheki Mpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intatha yezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxele uWeza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhwi phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisana ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bedenjiswa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Yakulandula yebo yebabuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owaye lo muzi, waye la nto yonke, waye le nkomo, waye lezifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphongusukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Ngalesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi konke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhaleleyo ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto okumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni nomhlangano wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Isiphephelizi yesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi kusiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya u-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngunkulumo azenzelo saphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legranate kwenye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelePhilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC lenhlanganiso ezizimeleyo Lozulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Gandhi Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngingeza khona lasidiki ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi bayebhotela, kodwa imi ngiyakwazakala bezengasouth Africa. Kukhulume ne-South Africa la kube khulumile wathi uzozama ukuthi isiphathamandla ezaphezulu ziyofika ebhota ziyobona ukuthi kulamalungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kulabantu abaningi selasebezile ngasouth Africa badinga indawo ntshatsha ngoba kukhanya ngathi momomube ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphethekafika.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi laba abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha lesa, kodwa iningi yalaba abantu abazile amanda angazulu leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athibe abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidluleni. Vele sokuzothi ma kusabakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangabrakha izinto kazimanga kuhle umnotho wesafrika lawo bawumanga kahle loba nje imizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho, kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakelo lubekhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezisizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto, indlela esezidula ngayo, lokungatholakali kwezinto, lokungatholani emsebenzi. So abanye ke behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye, ngoba abanye abaningi akhona abenelise ukuya ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bebengabantu abasebenzayo. So besiyabona ukuthi umumo unjani, bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlilaka isikhathi kokwamandla sokukubi ukudlilaka ngesikhathi esuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile kuzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi zabo abanye edibephele umsebenzi nalaba abethi besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awakuduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoko? Kunjani kathesi?
Hayi kunjalo, sokuthenga ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla engalani, ngoba kuqala khona ebhoda, kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu, kodwa nabantu bazalenikela ebhoda kambona uzobakunotweza nga bazozama indlela zokuthi babagcine khonani then naba bazodlula phambili besiza kubosiza kubopitura nabojobhele endawo ezinjalezo uzima endleleni ukuhamba umuntu engenamaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba, abanye amaphoyisa ayazwela abantu asithenesitopeni ngoba u-R10 seyikhokhola, abanye vele babavalela bagcine sebesekhona. So landile kuye abantu abanye abambala embaziweni khona manje abavalelwe ababanjwe ngo-January abasehambile abasemakhotha ndoda yamacala abathonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogwetshiwe kwezinyanga ezisikazazi. Kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay dlulani, abanye bathi ayivunyelwa sizolitela imvuva, abanye bathi okay tonivalela. So sokufika ngokuthi amapholisa abantu abahlalayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. Intatheli zindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugceleyo.
Inhlanganiso yezifa South and Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga nhlolanja okuyilapho umgcinisihlalo wayo Andrew Chapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu babaye bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors abantu abangazi ukwenza iligue yethu ibe le bizo labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sebeze siziphethile sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani nxa lokhu kusaxoxwa sesibangene esinjani. So yiyo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League kungela mvuzo yemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye nasemathebeleleni North okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye neyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimoda.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa lazo zihle zakhuphuka okungenziyo okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kuleli wethu iqembu lezim lepads selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka linilise ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League ikanti eleBhoso 90 lalokubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa njalo lawo abevele edlala kuligi leyinyakenye abhadala inkulungwane yezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 zayona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye nabaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selihlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele.
Kumalo kacheni.
Yey, kacheni unjani?
Hayi, ngi right, ngiyalindiyandeni.
Ngiyaphila kakhulu, unjani Zimbabwe?
Hayi, Zimbabwe siyakhawula la.
Yey, akutsho kazeni tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngokuloko kutshoko umbuso wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela wodwa, bakhangela iphedi yabo, vethi nabo basitshela abuse, iyimithendisi yakhona sayiboni vele. Idemokhrasi lethu iyazi ukuthi abadala bayizilela vele aziyiboni la. So kuba nje into yokuthi ngani kuthiwa ukubani ukuthiwa yikho kumele uphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni wahlakana, amasosha amaphoyisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Yaba empuphuma kangeni badobha yidobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impuphu tshaywa kuphela. So uzakwazi ukuthi atshaywe uphilelane ukuthi ungaphungula nje endlini tshaywe.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakababa?
asawa sesizalo ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe ngoba la mawatha kwesathi avuke ngasebenzi imithini shate dawuni asakwazi ukuthi ukuthi yomuntu kwenzeke ukubuka ngkwani seleni nje sizingabo ke bona ukuthi ngoba yanti bona ukuthi badala ucontrol
uthi ntate osecingweni ngizwe ukuthi silobani ye mama kunjani
ngiyaphila tubele njani
siyaphila kakhulu ngusikhathele umanyati
hayi mina indaba yezimbabwe leyidubi nje sobuhlungu ngoba lawo masotha lamapholisa angikhona ayiwahlukuluza abantu yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngisho lokho kuzothiwa ibribe ngendlela yokuthi bayalapha so angikwazi ukuthi hayi bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise balungisela bona sabalungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa bayenzela wonke umuntu oyisizalwane sezimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi sebe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo but nsabantu ukufa kwabo basele sonke nxa ilizwe lezimbabwe lilungalilungela wonke umuntu wonke umuntu oyisizalwane sezimbabwe kalilungela abantu abasezimbabwe bodwa so angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabe la bantu ababothiweyo ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele amabhela ukuthi baphume ngoba kade belwela sonke kade bengaziveli bona bodwa ngisho ukuthi lawo amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike kodwa lokhu kubabona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo bacakile bayazihluphekela siphila labo nsuku zonke bayazikhawulela futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho
pho manje kuyalungiswa njani khonokho ntombenda
ngaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sitshengisele ukuthi into leyana eyenzakala ezimbabwe yenziwa ngamapholisa kasiyithandi thina sile phawa ngoba singaphandle singancedisa abaphakathi nangemali singancedisa abaphakathi ngokutshengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa bafele umuntu wonke ozalwa ezimbabwe sathi ilizwe lingavuka litshintshile thina siyavuka si-enjoya abayizilima babe besuke ngasakwanisa abafile babe befele yebona
kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje
kodwa thina nxa singavala ama-tokino ama-embasi xa singavala ama-embasi akithi awonke emazweni esikiwo sitshengisele ukuthi asithandi intezakala ezimbabwe ukutho ukuthi singeke sikwanise yini
kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhlupha ngama-sanctions izijezo zenodo
hayi i-sanctions i-ANC lezanu yinto eyodwa waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions zingakhulumi ngabantu ababuleweyo
ngizwa kuthiwa ke silo baba ecingwani
mina baba dube into ebengikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uthayeni abantu kulento nje question ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza ezimbabwe are very families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel like in pain day. Ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nede ama-government officials akuboni into engimangalisa ukuthi why kuhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona siyabona
ye ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwane
iproblem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe laba abantu be-opposition they are too biased kabakhangeli abantu general public bakhangela bona ngokwabo kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa eparlamente epasiswa eparlamente ibhizi ngale eparlamente kayincedi uZulu
laba ngabanye abaxoxa lo-Cape Stube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalela ephalamente namuhla Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.